Inhlanganiso ezijeneyo zithi zifuna kubizwe okwenzekiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ezijeneyo labantu abambalwa abakhankasela ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekhukhulawundi kusukela ngomhlanga ka-1983 kusiyafika kumnyaka ka-1987. Udaba lolu soluphanyekwa emthethondaba libandla lezaphu, inhlanganiso ye-ibhethu likazulu lezinye ezifisa ukuthi uMnangagwa iMatholeni Collective uhlangothi lwezamasiko unkosikazi Jane Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswe ukugebha amathambo abantu ababulawa yigugulawundi. Umqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bafisa ukuthi uhlangothi lwezokwenzakala kwe-ekhaya luncedise ukuthi kulandelwe isinqumo esilakho ukuthathwa ngumthethwandaba ngensukwana ezilandelayo. Ufuzwayo uthi bafisa ukuthi umthethwandaba wethule isinqumo salo ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi uMnangagwa, unkosikazi Jane Williams labanye abasanda kwenza umhlangano ngodaba lwekhukhulawundi bamise ukubamba amathambo abantu ababulawa ngombhuqazwe lo eMatabeleland leNkabazwe. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi ikhukhulawundi yabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 ikakhulu ababesekela ibandla lezaphu okwakuthiwa babesekela abahlamuki. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ufuzwayo uthi benza lokhu ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukwenza okungaqondakaliyo ngombhuqazwe wegugulawundi okuthiwa wakhokhelwa ngumuyi uRobert Mugabe, uMnangagwa labanye.
Indlela abakhuluma ngakho akusikho okufiswa yilabo abachiwa izihlobo labantu beMandebele kunye labeZimbabwe. Kuyindlela embi esikhangelela ukuthini ayisoze yenziwe ngendlela ezayiyenza abantu bebe nokuthula. Njalo kunye ungakhangela uma bekhuluma ngalolu daba nje akusacaci ukuthi umoni nomonelwa. Into le is not victim centered, it's about u-Emmerson kuphela. Igotha lethu ngumathobane Ncube loNqobani Sithole abeNcube legal practitioners yibo abasimeleyo.
Kudaba lolu lungena nini emthethwandaba babafuzwayo?
Kufuzingene masinyane ngoba esikukhangeleleyo yokuthi laba abangani bafuna ukuganga bangaqala imisebenzi yabo yokuganga ingabe nini. So yikho sifuna ukuthi sikwenze i-court ingene masinyane bamise ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala. So kusukela kumnyaka ophelileyo umongameli labangani bakhe bayahlangana kabahlangani labantu abajiwa izihlobo zihlanganela labangani bakhe. So sikhangelela ukuthini kumiswe kwenziwe into eyiyo. Abantu kufuze begeje esivisi kodwa akwenziwe into e-proper. Njalo kulezinto ezinye kuhamba abahlala behlangana abangazikhulumiyo ngoba uma sithi wena uza ufuna ukuthi abantu begejwe bebekwe ngendlela kodwa kungacaci ukuthi kuyenziwa njani. Kule mbuzo eminingi esebantwini. Secondly, uma ukhuluma ngokuthi kugejwe, what about laba abantu abatshontshwayo? Akusakhulunywa ngabo. Izihlobo zalabo abatshontshwayo ziyafisa ukuthi mhlazana kuthiwa kwangona sokuqalisa lolo hlelo labo zitshele ukuthi izihlobo zabo zingaki lazo zibe ziphatheke ekuzibekeni ngendlela eyi.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu sicophe naye ekubulawayo. Unkosikazi Jane Williams uthi kuningi abafisa ukukwenza ngombhuqazwe wegugulawundi.
Okokuqala, sizabe singena ematoko sikhangelisisa kakhulu ukuthi abaswela amabhesi ngabobani mayelana legugulawundi. Kumeni kulabanye abangaphathekanga kugugulawundi kodwa eMandebeleni siyakwazi ukuthi vele amabhesi lamadesi aphiwa zidluda. So ama-community kumele siwasinike sibe lama-beneficiaries readers sikhangelisisa kakhulu futhi abasifileyo ngegugulawundi ngabobani. Ama-death certificates abuye njani? I-cause of death, isizathu ukuthi babulawa, izabhalwa njani ku-birth certificate le? Yizinto besihlala sigoqisana le-ministry sivumelana ukuthi izabhalwa njani because ubala crossfire ayi umhlolo leyo sifuna ukuphume kuhle ukuthi umuntu lo wabulawa ngenxayani so ngathi sidinga even sidinga abantu abanyamalalayo sibona ukuthi i-death certificate leyo ingabe ibhalwa njani wonke ama-beneficiaries lawa siwazuza kuqala kumatobo district singawazuza sesibhala phansi konke sesizahlala phansi ne-registrar general's office sihlela ukuthi bazaletha how many ama-mobile teams lapha abasoze bayifike emapisa ama-team azangena village by village skolo by skolo bencetisana lathi sizabe sikhona to make sure ukuthi abantu who should feel relaxed bangakhanya ukuthi hayi sebezasibulala futhi sebenike abantu bonke laba izinto lezi
kodwa abantu bathi phela kumele umongameli aqale ngokuxolisa ngoba bathi phela naye wayephakathi kwe-ground lay kulokuthi abantu banikwa ama-birth certificates abanye bangikhona sebaguga abanye vela basaanidi kathesi so-ke yikho abantu abathi bayakufuna khonokho akutho ukuthi ukubona njani
yes hayi simtshelile sihlala simtshela nxa sihlangana laye kodwa ngeke simfose sifuna i-genuine sifuna kuphume ngaphakathi kwakhe inhliziyo yonke ibuye leyo acknowledgement naye izabuya futhi i-apology ibuye ngenhliziyo yakhe yena but for now esizabuya siyenza indaba lezi ama-low hanging fruit okuvuthiwe ongaphansi esingayibamba kuhle singayikhweli isilahla yizinto esizaqalisa and lapha sisathesta uhulumende kumele ba-genuine yini bazimisele yini asincedisanini bozulu sibatheste nini sindawonye
ye kunabanye njalo abathi ujerry williams akumelanga ukuthi amele abantu ngoba yabakwazi ukuthi livele liyenzana njalo kumele ukuthi kuchaza ukuthi nga abantu babakhulumisana lohulumende kulokuthi lina libamele ukubona njani khonokho
hayi thina simela ama-members e-Matabeleland collective owitho obona ukuthi yena naye ufuna ukumela abantu ama-members akhe kumeni izakhamizi abasebenza kiyo bangaqoma straight emhlahlan e-president's office e-state house bacela leyo appointment
unkosikazi Jane Williams okwenhlanganiso ye-Matabeleland collective sixoxe laye ekobulawayo